sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla leZANU-PF lithi usiphica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Zwao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatheli zindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso yeCommonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho okumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano yesithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambisana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is related to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long. It's actually usually 30 days or something like that to give consensus, and then after that the country is invited to make a formal application, and after that the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukuthi bangasakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele kuCommonwealth. Uthi kulezigaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
You are praised for the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws and the constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiwe abafana labemthokazi Republic Party. Lo mmeli wezengeza West uJob Skala uthi uvubenana lokuba ele Zimbabwe libuyele kuCommonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU-PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga laye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi umumo okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU-PF, kwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, kungakhangela even abantu jikelele, abantwana abafuna ukuyafunda emazweni nalawo kuyabanqabela.
Ele Zimbabwe lasuswa kunhlanganiso yeCommonwealth wayengumongameli umuyi uRobert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe uqhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ibandla lezanu PF lithi uSkwica Mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Joao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngaba kwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe owayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMgabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla lezanu PF, umnumzana Tafazi kwaMgwadi, uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a position to cause for a deliberation of their case.
UMgwadi uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla lezanu PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards the 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni lezanu PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZanu PF inhlanganiso evumela umuntu onke isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesisikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola awo, siyawuncoma kakhulu njalo sithi kona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke ezeZanu PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho kodwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uJoao lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucelele G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sydney Sekeramai angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loJoao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu ngani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la usisidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loJoao, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lama-church abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngoba baphambanisana lutho, ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhipha ngodlakela. So utshengisela ukuthi ngesikhiwa ngabana ma-principles singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa, kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabala mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loJoao.
Siyakubona ukuthi abalani le-national governance, that's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, benota izinto esazivela sikhuluma ngazo. Kodwa namhla sebuyela but thina sithi akula nto etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile, sezi-escalatile, ama-price ama-commodities kuyadura, akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC.
Ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi laba bantu bengani abahlangani laye abazwanani ezintweni ade beziyenza, bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe basolana ku Twitter. So lapha ngezinye indlela indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandi abalaye, kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iphathi yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iyendawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla, sebefuna ukuyiqeda ukuthi iphele iphathi le.
Akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden yehluleka umsebenzi. Akukhani ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye onxintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukunxintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo, ikabili indaba le. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othenqo nje ukhetho kumbe othese ephumile wamongameli ephendi kanjalo esithi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel, kodwa bekuzayo uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngani engaphithuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini, ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho oluzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olufanda ngodlula lolu ama-midterm elections, abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpick choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleyo, okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube ngunjalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo omqili ubone kufanele ukuthi ahlakhulume khathesi ukuthi kukhetho oluzayo yini engizamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abashisayo bese bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayinikeintilisa nalo muntu ongangoTrump. So i-strategy asesifakile. Sizabona-ke ngokunye kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala amlindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo Nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets, ngitho amazenge okufulela. lama sofa lama freak lembeta.
Yes, zokuta njalo ulama alarm. Yes, zokuta ulama alarm loko nyakusitela ngakho.
Yes, security ama alarm system and elama cameras sabuthengisa konke khona lokho and even ama computer angkhona ukuthi ahambisana lama alarm yakwazi ukukonnectela efonini yakho ukuthi lapho yakukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani e-shop yakho o-engine yakho.
Akusitshela okuningi khonoko kwenziwa njani khonoko?
Silemhlobohlobo ethiyeneyo eyama-alarm system and cameras. Silamakhamera ahamba engu-8 ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha e-South Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela e-engine yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko okungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho M7 manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami, but kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini lakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, ngathi sufakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe le UK lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusitele ngokugcweleyo.
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful, because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume bexhumane lawe kumele bakuthole njani?
Ngu-071 02 076 02, no-067 217 9610. Yatholakala kumanamba lawo ku-WhatsApp lakuma-call.
Unkosazana Patricia Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, sixoxe laye eseJohannesburg. Imbongi elodumo u-Albert Nyathi, lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele u-Love Moma Jaivana, balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe lo Nyathi.
So exactly ngo-November 2015 which I said and Jaivana umZulu intending to end in December after sinyana and the 14 mina November 15 ngakho ke sike saxoxisana noma jike ukuthi uyazi kuhle ukuthi ethibe sesizilele kuhle kanje, kodwa kunabanye abantu kumele bakhumbule abantu abazahamba, ikakhulu abantu abadala abakuma-home, ema-old folks home, ema-nursing homes. Abadala laba bagcina, abadala laba basilisa kaningo, abadala laba ohlupha yukuthi batholi sengani ba-isolate babodwa nje. Ake sibatshengise ukuthi njalo sibatshele ukuthi siyabathanda, siyabakhumbula. Ngakho-ke ngaleyo ndlela sasekabanga ukuthi hhayi laba sizele kwamina kona le kubonawayo senzela ekukhumuleni not an old kuzoma kuthiwa i-nursing home, ekukhumuleni i-nursing home, kodwa ngabantu abadala hayi bese sizivale emtendeni ngabelizweke babuye baze ngabe ekukhumuleni sinje sizinyama sasigeleza ngo-19 ngabo-70 abayiyo abayiso abakhulele zizwa zibangani bese sebafithazanyana kodwa njengoba-ke ngizalelwe eHarare abangane ngapha senze inye futhi ngapha eHarare then kule bhendlela kuthiwa yikaranda erushinga njalo kuthi kule bhendlela kule i-home khona ngale kuthiwabangeringe oldcost home sizenze inye khona ngale ngoba sebenza nabanye okuthiwa i-health aid, so i-health aid yiyo engingenanandela leyo home erushinga sizenzela khona okunye khona ngala umi njalo
liyabe lilonge yini lo mzukulu wakho yini uMajayivana uzanelisa ukuthi
khonapho ke bengifuna ukukhathisa ukuthi hayi yena uyabe endaweni yakhe khona le ngasoze abuye eyabekesheya khona le America, kodwa-ke sisonke ngoba i-celebration sicelebrata sonke kobulawa kuzabuye umanyashi unina then eHarare kuzaba nomfo wabo emneleni umaji ngoba ukuba le minyaka engu-60 le minyaka engu-70 ha banojejob ithilibe sibekade njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule ngule tanqoke koloshi njengamathori inkama lokuvelile azaba la into eshindile nekopentini bafike reason ngaphandle ibambi yakho ngomthe buya ebuye zochiyela okhulu labo gogo isifo kodwa nari ngathi izinto njengoba kungamabhethu so elizalo thamathethe lethi izinto ninika thina hayi nikano khulu labo gogo so obuya ezonika okhulu labo gogo kuzavunyelwa kodwa kuye zojabula kubela ngoba funi bantu abaningi kakhulu into eyishale ncane asosikhathi sokuzenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akulamali kwenza-ke nama-corporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zichomisile sebili njalo le-3 d event management izaprovide ama-tishirt konke kulawo continental baningi ngingaze ngibaqhede
uyabe unini lowo mcimbi nyathi
ebabale kumhlaka-3 December bekulawo mhlaka-10 December ebushinta kungakumelele kumhlaka-17 December benekafuhle ekhaya kumhlaka-27 December
u-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelayo eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama-rank marshals abaphethe indawo ezithiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama-rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabatshayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngqi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo. Kusukela ngomnyaka ka-2020 umnumzana Nyasha Mugara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
Yeah, and after lockdown, really, at least I'm up in town 1 and 2. I'm a police trooper, but I got to see some money over. System is the company PCT, Blaway, City Transit, so I saw some money at least.
Njalo okumsebenzi wokumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Yes, I can't see any statements as a man. All the police have been to me some visit council, but the Texas Pagi Association, the PCT, isn't as a child. I was feeling a poor or a same force duties at the time. I touched a matter of the one thing. Welcome, I come by my job. For now, I'm not going to show which is all the wins in my overpulling of food because the ubuzima just now sobudlulile for now ubuzima ukhona hayi asiyibona umali sa.
Umtshayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During lockdown abekunzima sibili nothi kancane kabekunzima kakhulu because besigijima each and every minute owazi imota vele ihlala idumisa egiyeni anytime yabaleka. Yabo, but nasebenza kunjalo kade kade kunzima sisebenza instead kule mali akusafana ndakathi kaneza kusela sinti kanethi order siyalikhona sibili but imali akusela into esikhona imota sezizininzi yabona into engayitsho nje but so far yonke into iright asikhweli lutho right.
Umtshayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama-rank marshal kanye labo windi.
Natural problem now, much out of our school, as well as which over and meaning, very shame and a lot of shady malia. After look down in the end, I food.
Umnumzana Magwere Phiri laye othayela izimota ezithwala uZulu unqoma ama rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Amadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuye e-town yibo ngabevisa abantu besikotsho bona bona bethu batala manje abalindi selihambise izindimolo ziyabuya so amadoda asaphila la kuhle kuhle sawusanda futhi ongahloniphi vele beyahloniphana kiwo but thina sesodwa siyahloniphana lapho ngoba inhlonipho vele iveni la ungumama akungelanzi nowakho but nxa uhlonipho vele vele sinayinhlonipho thina lapho siyahloniphana mna kibo pho nhlonipho angihlonilo ngoba mna ngiyabonga ngokuze sibuye la yibo lockdown ebeziqoshele kathanga but bona bakhona basimele zazisaphendo
owendi lama-rank marshal bathi bayenelisa ukuphila ngemuli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu le-Highlanders kumbe ibhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abasakhulayo lebuhambimoyo ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni esihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawina. Hayi, iBrazil lamaplayer alikhona ukudlala ibhora, abantu abanjengaboNeymar laboVinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi eli-Argentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani i-Argentina izathatha. Why? Because ama-squad amanye ama-countries, Spain, Portugal, Brazil, from kukeeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa, but ngasikhayele ku-Argentina you'll find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8 kuthimu yonke. So I think mina Argentina yathatha because isithanda ukuthi ngama-underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kuhle. I-attack yabo strong kakhulu. Bale attack strong. Hayi, Africa thina sesingabaphelekezele Senegal, singathi singakhangela kuhle. Maybe Senegal singabaphelekezele sebatshiya kwe-semifinal.
Wadlalela iqembu le-Highlanders uMkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba maningi amaqembu aqhingileyo kulo mncintiswano.
Wakhangela ukhayele iBrazil, ukhayele iPortugal, ukhangelele le-Germany.
Good Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni atshiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula le-Commonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Okwaba ngumongameli kwele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.